Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Wanamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 22 kuNhlangula 2024 muKipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way.
Kulabantu abathi lenze kahle ele Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa esathi the African Union kulandela ukuchothozwa kwakhe ele Zambia.
Silokhu sihlangana lencingo zenyoni sitshenge sifakele izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeni konke lokhuyana siyakhipha.
Kulabesifazana abalwisana lokubulawa mahlayana kwinyamazana zasendle. Namhla sixoxa lembongi elodumo Obed Dube ngenhlelo aziqhuba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabanye abathi lenze kahle ele Zambia eseliphanyeke udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye Southern African Development Community le African Union besithi kubi kakhulu akutshela umkhokheli wakwe Russia ngobudlelwane belizwe leli lele Melika. Bathi uMnangagwa watshela umnumzana Vladimir Putin ukuba ele Melika lisekela ele Zambia kakhulu lisenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe kwesaba umnyama ongelampisi. Intatheli zindaba yakwele Zambia, umnumzana Delani Mhlanga uthi kwakuvele kumele ukuba ele Zambia likhonone ngokwenziwa nguMnangagwa.
Uhambe wakhuluma kwelinye ilizwe, ekhuluma ngelinye ilizwe, and then wafaka futhi le America phakathi. Ama statements lawana akekho right in a way. Ngoba bona nje babebone ngani indaba le private, it will not be known. But unfortunately, amazwi kaMnangagwa la aphumile nje, kuthiwa kuphumile evidi.
Umhlanga uthi ukungenela kwenhlanganiso yeSADC le AU kwanceda amazwe omabili alobudlelwano abaziwayo.
Indaba le yakwanisa ukulungiseka ngoba iZimbabwe leZambia i-relationship ngiyakudala le. It's an old relationship which goes even before singakabi le independence. So I'm sure it's an issue that can be handled by SADC and AU.
Umqondisi wePanos njalo oyintatheli zindaba esebenza kwele Zambia, umnumzana Vusi Moses Phile Sibanda uthi kumele lulungiswe udaba lolu.
Kuqakathekile ukuthi amazwe lawo mabili aphilisane ukuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye. Kungaba nje ivi ungakhangela ukudla konke nje mina mphila lapha eZambia akula lutho olungenza ngizizwe ungani angikho kithi ngoba vele ngabantu abaphila ingendlela lathi esiphila ngayo. Inkulumo le lathi ayisiphathanga kuhle sibili, so sikhangelela ukuthi baza khulumisana iSADC le AU ingenele lapho kweneliseka khona bazama ukuthi bababonise bakulungisise lokhu kungaphambanise kokudlula lapho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Fortune Mlalazi, ingcwethi yezombusazwe ezimeleyo.
President wase Zambia ukorrect ukuthi ayeyiraise leyo issue kuSADC because i-call okufanele bakwenze yona i-platform available ku-Might of States ase Southern Africa kulabo Troika on Defense and stuff like that. U-president wase Zimbabwe waphambanisa ngalokho esikuthi diplomacy ukuthi ayekhuluma nelinye ilizwe kwelinye ngesintu sidilunyeyo.
Kodwa umnumzana Guta Msaka okubandla lezanu PF uthi amabandla aphikisayo aphehla ukulisana phakathi kwamazwe la lele Melika.
As long as kulabo HH le ZANU PF akula budlelwano obuya phambili. Kodwa ngoba le HH ne opposition eZimbabwe o Triple C vanivani baba nobudlelwano, thina sidlelana le PF ekwazi lapha okwavela khona impi yombangazwe. Ukubana umuntu wafunda eZambia akutsho lutho lokhu sinabo abaningi abeZambia abafunda abatrain abaningi lapha eZimbabwe okumele umuntu ukukhayela ukuthi nxa ungumongameli welizwe ukhayela sithi ngesingizi ngama interest ama citizens akho first so ubaba umnankakho ukhangela isecurity yelizwe akakhangeli lapha afunda khona ukuthi ngafunda eZambia umakhelwane engakhayela ukubana usesenza into engakompromise isecurity yelizwe lethu umongameli njengoba nguye inhloko yelizwe umele phakamise ikhanda lakhe
elomeni kalidilisekela amazwe athiyeneyo ukuze kazi le-Africa ukuqela eleZimbabwe
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela nampala
wezemaphandleni kulabesifazana ewangi abazinikele ukulwisana labazingela inyamazana zasendle mahlayana abafundele umsebenzi lo bayingxenye yebutho leZimbabwe elivikela inyamazana ezijiyeneyo kubika uNokuthaba Dlamini.
Abesifazane laba abayisitshiyagalombili emaphandleni ngaphansi kwenduna uNelu Khoba Dingani eWange sebephiwe izicoco zolwazi kulandela ukufundela kwabo ukuba libutho lezemvelo emngceleni weWange National Park. Leli butho elizibiza ngokuthi yivusile anti-poaching unit liqhuba umsebenzi lo ngaphansi kwenhlanganiso yezokuvikelwa kwamaganyana ePainted Dog Conservation. Umholi walo unkosikazi Belinda Ncube uthi wakhwabitha lumsebenzi eku-Grade 6 lapho ethekelela kulenhlanganiso bezofundiswa ngokubaluleka kwezemvelo.
Silokuhlangana lencingo zenyoni sitshele sifakele izikhwehle kumbe amajuba kumbe amathendeni konke lokhuyana siyakhipha kulencingo size enkulu eyabe ingeyenyamazana inyathi impala omvundla konke siyakhipha.
UManxube uthi phezu kokususa emijibila badobha njalo ukudla okuyitshefu okufakwa ngabazingela beseba ngokubulala okufana lenyathi impala izikhwehle kanye lamathendele kade kubulale lendlovu. Kodwa uthi loba kunjalo bakhona abangasabafuniyo kulesi sigaba ngomsebenzi abawenzayo.
Uyahlangana labanye amaphotha abaye bethwele izikhali ezokuthi kunzima ukuthi libabambe ende kuyabe kunzima kulezinye ingozi ezikhona, kodwa hayi siyaqhubeka ngomsebenzi wethu siyawuthanda ngoba sifuna ukuthi i-generation ebuyayo ingathole izinyamazana seziphelile.
Isikhulumeli se-Painted Dog Conservation umnumzana Ronnie Sibanda uthi ivusile isungulwe kuvika ephelileyo lokhu kuyikuphathisa abesifazane.
Kuyinto sibili esithakazelelayo lathi kakhulu ukuthi sikwanise ukunika leli thuba kubomama and so far umsebenzi abawenzayo uyancomeka kakhulu.
Umnumzana Enoch Zulu onguye ohola ibutho le-anti-poaching kunhlanganiso le uthi laba baqeqetshiswe kulandela ukugqiba kwabo izifundo ze-Rangers Course kanye njalo labanye abafika phose amachumi amabili abesilisa labo asebebophe ijambo bangena igusu.
Amantombazana bebangabantu esibakhangelela phansi ukuthi abangakwanisa ukwenza okwenziwa ngamajaha, yikho sithela ukuthi hayi asikuguqule lokhu ngoba amantombazana lawo siyafanana nje, abafana lamankazana bayafanana kula mehluko omkhulu. So sibe le team yamantombazana sifuna ukuyibona ukuthi iyayenza yini okwenziwa ngamajaha.
Ngokutsho kukaZulu iningi labazingela ngokungekho emthethweni ngezinye zezakhamizi.
Ungakhangela amarenja ethu wonke aqatshiweyo amaningi ngabalocals, ngabantu abavele ezakhamizini khonapho emakhaya aseduzaneni khonapho. So yibenefit enkulu kakhulu ngoba iyabatholisa imisebenzi.
Laba abasuka bebanjwe basiwa emthethwandaba lapho abagwetshwa ngokwehlukeneyo kusiya ngesisindo secala. I-Painted Dog Conservation eyasungulwa ngomnyaka ka-2001 ithi ukuthungatha lokhu sekuphathise ukwengeza inani lenyamazana zendle ikakhulu amaganyana lezinanakazana ebezivame ukubanjwa emijibila. Ngengcingo lezi abazidobhayo babumba ngazo inyamazana zendle ehlangothini lwe-Iganyana Arts and Craft zithengiswe ukuze kwengezwe isikhwama sebutho. Inkangelelo ikwandisa leli qembu labesifazane eminyakeni ezayo ukuze isilisa lazo sibe sodwa kolunye uhlangothi. Ngimele iStudio 7 ngisemabale nginguNokuthaba Dlamini.
gama
Lamle
Lamle Lamshwe Shwe
Lamle Lanampa
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Sangeni kusigaba esilandelayo sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Abezindaba abeReuters babika ukuba kulabantu abedlula amajumi amane 42 babulewe libutho lakwele Israel namhla eGaza lapho elilwisana khona leHamas. Abezindaba laba babika njalo ukuba obephethe uhlangothi olubona ngabokhonzayo usemiswe umsebenzi kulandela ukubhubha kwezizalwane zakwele Tunisia eSaudi Arabia ezibulewe yikutshisa kwelanga. Kulabadabuka emazweni atshiyeneyo ababulewe yikutshisa lokhu endaweni yokuthakazelela umdali. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chirietenga omela iHarare edale lephalamende kusilinganiso sabesifazana. Sicubungula udaba lwamalunga ebandla le-CCC wona athi atshaywa njalo ahlukuluzwa ngamapholisa aze abotshwe ngesonto edluleyo. Phakathi kwabo kulabesifazana.
Lokhu kwenzakeleyo kuyadanisa kakhulu ngoba nxa sikhangela ukuthi umthetho eZimbabwe uyanika umuntu ilungelo lokuthi lokho esithi freedom of association. So khathesi nxa sikhangela omama laba bebe-athende umhlangano and wesoke umhlangano wangkhona ubuku-private residence endlini yomuntu babuthimba. Usizwisa ubuhlungu ngoba nxa ukhangela ubabona ubona abanye baqamuka inyawo abakwanisi ukuhamba nabantu ababhajuliweyo abanye balamanxebanxeba batshaywe ngembobo. So nxa uzibuza ukuthi isizwe esitshaya umuntu ongumama ngalolo hlobo yisizwe esinjani and ikakhulu kusephulwa amalungelo abomama bona labo labanye abantu abatshayiwe ngoba nxa sikhangela uzabona ukuthi abantu laba bebezihlalele endlini bezenzela ukuhlangana. So usuze ukuthi icala abalibuleyo ukuze ukuthi amapholisa ababambe ngesihluku esinjalo yisilo and ungakhayela ayisikho ukuthi ngabantwana abancane ngabomama abadala labanye abalensane khona lapha e-Eastern. So sikusizwisa ubuhlungu kakhulu nxa kusephula amalungelo abomama.
Sike saxoxa lamanye amalunga ebandla leZANU-P F lapha wena athi umhlangano we-SADC ususondele yikho ke abantu laba bengabe bekwenzela lokhu ukuthi ilizwe likhanya ingani alimanga kuhle kulodlakela njalo abanye bengabe bezenzisa laba bathi balimele. Ungathini ngalokho? Kuyakwenzakala yini?
Imfanekiso ikhona and lama videos akhona abantu bechaywa behamba bebeguqile bese kubona konke lokhu ithotshayo nale. So nxa besithi into leyi ifremiwe iyayifreme nje kulo muntu umuntu ezicamule unyake ngithemba libonile omunye usisi oqamuke unyawo ongakwazi uhamba ngayezama ukunyathela uzokuhlungu umze e-screamer. So kulo muntu angazimasa ngaleyo ndlela ukuzophotray ukuthi akunanga kuhlelizwe ngabo amalungelo abantu esephulwa kumele kuhlale phansi kubona ukuthi inkinga ingaphi and ungakhangela ivinde ephalamende omunye u-MP owethu owebandla u-Honorable Jikomo owebuderir uzamile ukuyikhuluma indaba yonaleyo ukuthi hayi siyazi ukuthi indaba le isemthethwandaba kodwa thina lapha esiconsenti ngakho yindlela abantu laba ababanjwe ngayo abathotshwe ngayo abatshaywe ngayo bazwise ubuhlungu balimele basenkantolweni njengohulumende njengephalamende umlando wamapholisa kumele benzeni entweni enjalo. So into yangikhona vele ihle yavalwa langu-speaker wepalamende ukuthi hhayi asingeke sadiscuss intoni
nike lakubona yini eminyakeni edluleyo njalo libona kusasa injani ukuthi kuzaze kuphethe ngani
into eyaqala kudala lingakhangela izini sisathola uzibuse omama babezandlulula kakhulu bethaya besenza kuthe even after independence sikubonile sikufoni MDC same story wabona kwamanye ama videos omama ababehlaliswa phezu kwembawula betshiswa izibono lezi betshaywa belala phansi liyakhumbula njalo likomnye umnyaka uTody Stevenson umuntu ongumama ngendlela atshaywa ngayo waza wephuka isandla so and ukhangele lo nokufa kwabo More Blessing and ukhangele even lalesikhathi sese-election ukuthi omama bebebanjwa inkunzi betshaywa kuzwisa ubuhlungu njengami njengomuntu ongumama kunje so ugcina usesama ukuhlala elizweni lalakini where you are supposed to be enjoying ama freedoms akho nako constitution.
Leyo bekuyingqobholo nkosikazi Ellen Shiriyetenga omela iHarare edalela iParliamente kusilinganiso sabesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlangayi khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu Sithandekile Mhlanga ungadinwa lakusasa sokwesikhathi sikaZulu akeleza ukuthi sibhadeleni namhlanje. Kusigaba liphuma le ndaba litshona le ndaba namhlanje ke sixoxa lembongelo Dumo umnumzana Obed Dube uzuzwa ngokuthi African Poet. Dube sawamukela uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu kwamukelwa salibulani lonke balaleli. Emagumbini nanimane omhlaba ngakhohlobingela la umsakazi ithemba liphilile lonke nama engiyadodoba nje.
Yes, akwazi ukuthi imbongi njalo uyahamba emcimbini etshiyeneyo njalo i-comedian konke lokhu nxa sikuhlanganisa kodwa kulo hlelo lwakho lwabogogo akusitshele ngamfitshane ngalo.
Angithandi ukusebenzisa lithi ogogo baziyintombi zami namankazana ami. Ngiyahambela abantu asebekhulile ngifike kibo ngigwejise labo ngixoxe labo esintwini kuyazile ukuthi uyebona umuntu omdala ungaphathanga lutho so bese ngibaphathela khwabalakho mhlawumbe ukuthi badlulise umqando sengilesikhathi ngikwenza njalo into engifisa ukuthi ngiyenze zonke izikhathi zami ngisaphile emhlabeni ngaphandle kwalokho kulensuku ngihamba lasezikoleni njalo nginika abantwana istationary amapheni amapenseli abangamantombazana ngibanika ama-sanitary pads.
Ye ngasikhangela ke kwini okwakwenza ukuthi ube
ekukhuleni kwami ngakhula ngingumuntu oswelayo ngoba ngakhula emzini ompofu ngokugcina ngumama ngelabazali ngiyakwazi ukuthi mna ngisafunda esikole lami ngangike ngihlale phosa inyanga yonke ngelapheni uzwe ehlakule emzini kumbe ufothole imigubo emzini ukwenze lokho ngase ngicabanga ukuthi abantwana bakathesi mhlawumbe abaningilabo abakhula njengami kungakwenza ukuthi kube lo mthelo ukuthi abanye abantwana bagcine befeyila ngabazali besethe sibabona ezikolo kumele sibancedise njalo kuthi abangamankazana futhi uma befikele isikhathi semvelo nxa engela amaphethi ahlale mhlawumbe insuku ezine ezinhlalo ukuthi azabe azahlanzeka phinde abuyele esikolo uma kumenza inyanga yonke ngethem uyabe loze phose amaviki amathathu ngomnyaka inyanga elengxenye ngibona kulo mthela ebantwaneni ekufeyileni ngasesithi ake ngizame lami kwengikutholayo ngihlephuna okuncane ngiphinde ngiye ebantwaneni ezalukwazi ngithanda ukuthi izalukwazi zile mbali engabhalwanga ezingwalweni esazifunda esikolweni ngemkhuba lamasiko kwakithi abantu abaningi bakholwa ukuthi abantu abadala bayadloya bayabeyinyanya abanye bayababalekela lese nke ngasika kibo abanye ufikisothwa ulabantwana ulabazulu ukuthi abafuna ukumbona abathi uyaloya kuningi esengikufunde kulabona abantu engangingakwazi la ngisazenza isihlakaniphi ngisababalekela loku kwancetha sengikwenza khona kuyabasiza ukuthi babekwazi ukuthi bayingxenye yethu bayathandwa uma bephila bangumthunzi basinika isithunzi ngake mbona enxa ngifake isithombe ngilabo enkundla ezokuxhumana abantu baningi kubajabulisa lokhuba bayakwazi ukuthi umuntu omdala uyisithunzi emzini kodwa abalahlekileyo bathi ngabaxhakathi ngabantu abadala abaqhuba intshonziso eziningi kodwa ke mina ngokwami kwese ngifunde kibo ngithole ulwazi engangingasoze ngafana luthola aluba ngabe ngangingqenqa ngibabalekela
nxa ufisa ukuthi abantu bekusekele kwinhlelo zakho lezi kumele benzeni
bakhona abanye asebeke bangisekela kakhulu sibili ngithatha ukubabonga bangaxhumana lami kuwhatsapp yami abalakho kuyasiza ngabe ngamayunifomu izicathulo nalo kwesikolo amaphethi entombini zami ngibathengela ukudla lezigqoko njengamathenisi khathesi kuyaqanda lezingubo olani noma yini afisa ukuthi asize ngakho kumbe afake isandla akuswele umsebenzi baningi abantu abadinga lezo zinto kungabasiza kakhulu.
Cela inombolo yakho uyiphinde futhi.
Inombolo zami zeWhatsApp zithi plus 263 +26 3 7 2 3 6 9 7 2
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yes, sike sizwe ukuthi abantu ke bathini khonapha ke ku Facebook yethu ye VO Indebele ake sizwe ukuthi bathini. Yes, siyabona ke sike sathumela kini lapha ke ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa semangalelwe eSadiki the African Union ngele Zambia. Sizwe ke ukuthi bathini uBim Mdawini Sibanda. Uthi vele waphambanisa kakhulu ukuthi efike ekhulume kubi ngeZambia kuPutin. IZambia yadlala indima enkulu kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko, yiyo yanceda phela ukuthi sibe lozibuse. Sikhuluma nje ibandla leZANU-PF yabusa ngenxa yakwele Zambia, so ke lokho kwenziwe ngumongameli kubi kakhulu, asifisi ukuthi akuphinde futhi. Sibona zani lapho aphambanisa khona yikuthi yala bacebisi abakhona. Singazikhona pho ke Mdawini, siyakuzwa kakhulu. Dumela ihle manzini la ubhalile lapha uthike. Kanti umongameli wethu kananzelela ukuthi lanxa ke kuphoqana nabantu beZambia kungani kuba khona ongani kuyahlupha. So ke abekwazi ukuthi abantu bamhlophe bayadlelana kuhle, kanti abansundu kumele sidlelane kuhle. So angavele khulume kubi ngabanye abantu abamsundu kuyamane ukuthi kulungiswe khonokho. So khonoku ke ukuthi adlelane noPutin ecine ethethisa elemelika sibona zana sonto iqondileyo. Kuzobuya uCaroline Sibanda uthi hey, lapho umuntu omdala watsha igama noma kuthiwani. Thando Ndlovu la uyatsho ukuthi hey bantu, kambe kwasekutheni umongameli esethula udaba olunje. Belinda Moyo uthi isintu siyala bakithi ukuthi kukhulunywa khonoku kungani kunjalo. Kuzobuya ke uVictor Thebe uthi vele udume ngani umongameli Mnangagwa, singazi kunengikhonokho lathi siyamangala ukuthi kambe wasekutheni kumuntu omdala. Kitso la uyabhala lapho ukuthi Mnangagwa kayenzi kuhle. Kuzobuya abanye esiza ukuthi wathini Mthokozisi Ndlovu uthi hayi phela ngingakhohlwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umongameli welizwe lakwele Zimbabwe, so singakhohlwa khonokho njalo singazikhohlisi ngokunye okunenge. Zengudube Ndaba uthi ya umdala lapha xabanisa abantu, hey kuyahlupha konke lokhu. Kuzobuya ke uThabani Nkomo uthi nxa kungakhitshwanga ibandla leZANU-PF embusweni akulanto ezahamba kuhle. Ye, laba-ke ngabantu abasithumele imilayezo yabo khonapha kustudio 7 ukhasi le-VO Indebele. Thina lapha asikasandla lokuthi bethulani, bazethulela ke abakuphisayo. Ye, kunjalo, siyabonga kakhulu. Kwamanje ke sike sizwe ezomculo. Saka
njani iyabingelela umthandisi ngokuthulela amathoko amahle hamba nawo priority ngisithi ngiphilanda bafithi khona umsebenzi wethu esiwenzileyo ngodisemba yodlule sahlulele ukuthi silethe napha kustudio 7 ngenxa kubabhizi nezinye zezinto sithe sike silethele kona namhlanje i-enjoy lapho kunengoma ezimnandi kakhulu ezifana nabongasuthize ngeki ngifike ngithi khakha sicela futhi nge-sponsors abafisa ukusponsor abafisa ukwenelela ngalokho abanakho niyakwazi ukusithola kule nombolo 0833 89 104 13
yazizwa ukuthi sithini sikolapha ke e-Washington DC singakehlukanisinye sikhangele ezinye zenhloko zendaba esilazo namhlanje kulabantu abathi lenze kahle le Zambia elimangalele umongameli Emmerson Mnangagwa e-SADC ye-African Union kulandela ukuchothoza kwakhe ele Zambia. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithembayo, uGibbs Dube, lilale.